Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2024 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abokucelele sesisi eliphansi kokukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washimane Ncube lomnumzana Ntintayipili ukuba bakhokhele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusa liloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, kungeke kwenzakala khonoko.
Wawuceleli kamnumzana Sengezojabangu bawala lokhu ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye loLinet Karenye Kakonye.
Sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo okwenza idolobho lakobulawayo, sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikhansili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Sanethulela izamatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakuceleli sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washimane Ncube lomnumzana Ntintayipili ukuba bakhokhele ibandla leli. Kodwa abakuceleli kamnumzana Sengezojabangu bakwala lokhu ibandla lesisisi libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye lonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokhele ibandla leli benikana amathuba. Umnumzana Pashos Banda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-CCC nxa sikhuluma nge-highest decision making body, umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly, ungananzelela ibandla le-CCC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo, eyayivumelana, eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zithini. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa nti uyazi ukuthi kupolitics omunye ayezihlange siyale nje kuphela.
Umnumzana Bashos Banda ucelele sisisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, kodwa umnumzana Sengezojabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele uprezidenti lizawabona. Yibo bona abantu esasikhuluma ngabo bale constitution yabo, bazamile ukutshontsha iparty baya ecourt behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka, kathesi sebezakwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangasonkokheli ze-CCC ngani ngoba bahamba ekhothi bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sebeqhubela phambili sithi khonokho kulingakwenza kuqhubeka ngakho balixotsha ku-CCC kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusa liloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, kungeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yasayenzakala. Iparty yibo abantu abafuna ukusibisela emuva abalokhe befuna ukubona izanu PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu izanu PF iqhubeka ibulala iconomy bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo ekubi ukuthi ngicine nisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ekanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubengayisiyo yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uProfessor Washman Ncube uTendai Biti umama uMaigore into eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela abaright yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo
yebathi wena ngohambisa ibandla kuzana
angizange ngihambise ibandla kuzana bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kuka president ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kuka president akula muntu onganika ade lokho ekukhuluma sithi election izabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade ekhuluma sithi iSadak iyabuya ngoJune sekwenza ama fresh elections zuku zuku usekhela ibhathi lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele yephambili abantu beZimbabwe babe le alternative lapha bazaba lomthunzi wabo ukuthi baphikisane lezano PF abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWestman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha iregion iyamhlonipha so is Tendai Biti
umnumzana sengezo jabango ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-ccc wexoxa le-studio 7 ekobulawayo
uhlelo lwe-live talk ngomvulo mhlaka 19 ngo-8 pm sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulu elaneleyo njengalo nyaka ezifana lenyawuthi lamabele sikhuluma nje izimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidiphose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi lithiye indlebe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usichamfundo Tafadzwa Mabhawudi osebenza lesikolo se-London School of Tropical Medicine yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olulenkuthazo kubalimi
ikansili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni athiyeneyo sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu
njengedolobho lakobulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakobulawayo sibe lohlelo luna lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo lalaba bemchova bemchikashika abathwalelwe ezindaweni okungavunyelwananga i-city council luhlelo-ke esiphakathi kwalo-ke sesibaphile-ke esingathi inothisi ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga-ke ikhansili-ke isiza yenze kokubakhipha-ke ukuthi basuke kulezo ndawo laba abathengisayo kakhulu ku-50 avenue savumelana-ke laba abakhokhelayo abakhangela-ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma-ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila besekusithi inani elithile lizaphenduka zizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo bantu bakobulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa bakuthengisa kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadwetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngukhansila
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokhulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningakhulu phela bakuya ngaphi
akakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sifone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumani complex entumbani complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye baza kuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye-ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho lamabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yezizwile ukuthi kumele basuke namuhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
kulidolobho lihlanzeke
izawakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanye bavume ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo maso kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lesitudio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mukasa ukuhlanganisa yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvule u-5 oven simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association atshiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-bans so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo silo-5 avenue sibe sesiba lo-bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobhengula so siyaxwayisa sike sasingena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngumvulo bengathengisi kuze kumelele iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke esibatshelile bonke labathengise emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona esidrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade sithengisela khona bakhona abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council i-database ikhona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dartmoor office eku-Bus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo le godini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done ukuthi abantu be-verifywe bengene bethengise so siloyisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle ubulawayo clean obulawayo ozasinika isanity e-right sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhahli kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu ebuyele kube ngubulawayo nalwana oma-kings and queens singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimart so that sivuna ukuthi sihlale sisimart
Nkosikazi Deborah Mkasa, okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe laye ekoBulawayo. Siyangangena kusigaba esilandelayo sikesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi izaletha indlala emangalisayo. Ele Israel lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impi le esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi ke ezamasiko sizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibingelelani njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi. Namhlanje ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala ukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika 8 ivesi ngu 23 lo 24. Ufundeka kanje. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo, kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24. Base besundela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi, wanqamuka kwathula kwathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikepe beselwandle. Kwase ukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo ke uthiwa khonapho ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonabo elwandle. Abantu basebezibona isikepe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwi emfuna silikhangelele elithi kuverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Nxa umuntu ezelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima ayabe ehlangane lapho. Umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma, ngizasila, ngizasinda kuloko okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi, Nkosi, safa. Lapha ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengaseko ongasefile, wabona echiya bonke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi, uzahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bayathandekayo kayilula, kayilula kwabaningi abantu lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. Nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba babehlakaniphile bathi inkosi inkosi safa uJesu ke wakhuza umoya wathula wathi tu nxa usucwila ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala uNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundiwa oyisifundi ekolitshini ye-National University of Science and Technology NUST koBulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Induku ihlangana lazo nje abafundi kwele Zimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela o MSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Induku ehlangana lazo ziyafana. Uduko olukhulu kakhulu kula wonke luduko lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola i-RTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Bara abaningi balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still. Izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhadalisa i-USD yodwa. Abanye bayatshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhanyele i-percentage yangkhona, intengo yangkhona lokhu iyabe ilokhu iphezulu kakhulu. Sikhanyela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu luduko olukhulu kakhulu, yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into okumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Sicela ukuthi njengoba izikolo lezinqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhayele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo behola imali ezincane uza kuthiwa isimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona i-fees abasakhayeli isimo selizwe lesi. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokho. Uyakubona. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngapha ezibhadalele i-fees. Balutshwane kakhulu kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina i-fees yethu echajiwa ezikoleni ingakhompeywa le-fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele kubhalanse-ke i-fees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Atsho ukuthi intengo yokubhadala i-fees iye 3 times isalary yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esawe sikulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikaze sithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekele isifico sikhuluma ngama-national elections. Loba sikhuluma ngokwe-government hatshi. Okusiyabe sihluphana lakho kuphela ngabakhokheli bama-institution la awe-tertiary education. Ngakho-ke kwezelizwe hayi thina singeni eZimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi eliwenzayo lowo okumela izifundi, kulethemba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili?
Ithemba likhona sibili, ithemba silala. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulisa izinkinga lezi one by one, la makhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha i-side lead kutshengisa ukuthi you are on the right track. Ngilanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibili.
Sibone lisiya emadalozi omthethandaba lahambisa njalo i-petition likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama-US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poly lapho ke singqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right. The institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho singqobile sibili impela.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ecollegini leNational University of Science and Technology NUST koBulawayo njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngisabo kancibe.
Le yisiro 7 esasaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usithulela ingxoxo ayenze lo owaye umdlali weqembu layo leNdaba Football Club uAlexander Kurula Maseko.
Masoko ngomunye wabadlali beqembu le-Islanders abalodumo loba nje sekuleminyaka eminingi wayekela umdlalo wenguqu ube ingxenye yeqembu le-Islanders lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s kodwa uthe ekuqaleni wayethandabuza ukuyadlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year umuthi yakhe wayehamba kumalowa divisions echika amaplayers so bangibona mina okutyakwa abadumo wathi khona hayi umuntu kasiyamfuna. So now, umuntu wayesikotsha kuGeorge Vikings. Uyabuya uyangitshela, uyangibiza ngithi hayi ayilenda siyakufuna ngathi hayi akusho into zokuntwana kudala. Da. Bamfunelani mina ngahamba siya train apha nabanga bangixosha manje bamfunela. So just that was challenging. So I said no. Hamba uyozama lapha izinto zizoba right. So yikho lapho ngasuka ngasethi ajoina ke ayilenda. Ukujoina kwakhe ayilenda guys. Ngathenga. I think only $500. By then it was a lot of money. 10% $50 yen IP one.
Umaseko uthengwe liqembu le-Islanders edlala phambili kodwa kuthe ngemva kokulimala kukaDouglas British Mloyi wadlala emuva ube imvimbi yeqembu le-Islanders ethenjiweyo kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapho asuke wadlalela iqembu le-Darren T esikodlweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele ukusuka kwakhe bamthuka besithi udonswa ngamakhala ngunkosikazi wakhe.
Kwaba nesikhathi lapho engasuka khona njani. Just to spread wings. I want to be able to do something different.
Lawa ke wadala ukuba aqine ichiya iqembu le-Islanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare sengithola umsebenzi. Ubuyela kwami eHarare laphana babe singasamfaki elokuzini ethimini like usual. Ama supporters athi nakona no Maseko umuntu wethu angeke aya ndawo. So Maseko kumele atraine ngapha eHarare. So kusenzakala khonokwana uRoy Barreto wasn't happy about the setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sisadlala neThanganda. Basaya 3-0 uwile at defender. Mina nhlele ebhedi ngadlala. So by then kule game esayidlala eGweru kwabuya iscout esasibona South Africa decide ngihamba ngale 1 week. Ngiyabona ukuthi into zinjalo. Hayi ngathi bafika bajabula kakhulu. Hayi ikho lapho kwaqala sokusenzakala ngama-transaction. The reason why i-transaction yakho neyayizana yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama-games according to indlela engangiyifuna.
Umaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho wathatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhalekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kulihlelo zokuphathisa abadlali bakule Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
So akolo Joseph Njanji olivalise moyeni mthembo sithemba ukhiphisithume kodwa singakayihlukani nakho phela akade kukhona namhlanje wakucele sisi eliphansi kulikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kwamnumzana Washman Ncube lo mnumzana tenda ipiti ukuba akhokhele ibandla leli lilale zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.